akumangalisi ukubana kule crackdown against ama opponents egovernment. Le into eyinature yegovernment ukuthi bahlala bevele behlukumeza labo abantu abangavumelani labo. Kuvele kule history yakhona and aso history entsha, long history. Bahlala besesaba abantu abavele bebusa ngodlame, bafuna ukuthi abantu bahlale bethukile bephethe indlebe nje.
Ye Malare, ubona njani konoku mama?
Ezinto kumele sikhangele ukuthi konkona laba bantu from the opposition bayalandela imithetho yelizwe lethu, ngoba at times they can use that as an advantage to them ukuthi konkona will break the law and then sesizathi khona hayi siyahlukunyezwa yigovernment or sihlukunyezwa yi-ruling party iZANU-PF. Kumele sikunanzelele, sikukhangele again ukuthi konkona are they following the rules and the regulations of the country, ukuthi balandela imithetho yini, ngoba at times sebeza break ama laws just because they want to be seen in the public domain besithi konkona bona hayi sithina siyahlukunyezwa.
Dalas nansoke indaba
uManari into anayo angazisisiyo ikuthi ukudemonstrator or ukusukuma ukhuluma against uhulumeni kuyi-constitutional right. It is embedded ku-bill of rights ukubana uphi lawuphi umuntu ulelungelo lokubana sukume athi angivumelani lawe uhulumende la kumbena ngivumelani lozibani ngiyangena emgwaqweni ngidemonstrate against lowo muntu and kuvumelekile lokho. Kodwa-ke in fact uManare ku-the other way round kuZANU-PF, iZANU-PF yo esebenzisa umthetho ukuthi incindezele abantu bakithi, isebenzisa umthetho ukubana iphushe yona eyayo i-program abanye abantu bangabi lethuba lokubana endaba demonstrate emgwaqweni kumbe benze i-political gathering. It's not abantu abasebenzisa umthetho ukudemonstrate, izano esebenzisa umthetho ukuncindezela abantu.
Ye Malala, mpendule khonapho sisithuthini mama.
Okay, ngiyabonga, ngiyakuzwa. Hayi mlalazi, kodwa asikufake ngale indlela ngoba nxa usithi konkona yona iZANU-PF yiyo ebreaka imithetho, angiboni kunjalo ngoba many times ezenzakalayo i-opposition and they want to use i-violence ukudemonstrate. Akuyalelwanga as you say and ngiyakuzwisisa lokhu, but again are the demonstrations angikhona alokuthula yini or ngama-demonstrations lawana ukuthi vele sizayenza ngenkani noma lingaze lithini sizayenza ngenkani. Ukudemonstrate okulokuthula kukulungile, asikuyaleli, kodwa nxa sokusiba lo dlaso uqalisa ukuba le msindo engayenziwo, yikho lapho kusuka kube le nkinga khona.
Ye kanye zani uyakhuluma lapho mama uthi khanya ngani linabaphikisayo lilo msindo kakhulu ubudlwangudlwangu kuphela. Mlalazi,
akusikho qiniso khonokho nje. Ubuhle ukuthi yonke into ihlala isegcekeni eZimbabwe. Mhlawumbe challenge abeZANU-PF kunye loManare ubana basitshele ukuthi kuyiluphi usuku njalo kuphi lapho i-opposition yaba le-violence khona. Siyazi ukubana i-state eZimbabwe yiso esi-violator ama-citizens and that history is there, ukuthi ama-citizens eZimbabwe are violated by i-government that is led by ZANU-PF. It's not the opposition that violates abantu beZimbabwe. Anyone ofuna ukudemonstrate against uhulumende bayamthrethena, bamtshela hey lokhu akwenziwa la ngenxa yokubana bayazi ukubana abantu abajabulile ngendlela ababuswa ngayo. In fact iZANU-PF ayibusi ngentando kaZulu, iZANU-PF ibusa ngokufuna kwabo. It's all about them not abantu. Sikhangela udlame le confusion ehlala ikhona lapho kule ZANU-PF khona. So i-opposition or rather ngithi abantu baseZimbabwe, because opposition is not only the political parties, it is also abantu in general who do not belong to ama-political parties aba-opposes ZANU. Ngitsho namachechi angasukuma athi sinukwenza lokhu, iZANU iyaqala ukubathuka ibenze ibayangise nje ngoba kuyinetha yabo yokuthi kuyangiswane eZimbabwe.
Manare, posele ukugcina khonapho umphendula khonapho ke ubaba umlalazi.
Alright, hayi ngiyamuzwa ubhuti and ngifuna ukufaka like umzekeliso ukuthi khonkhona most of the times izinto ezenziwa ikakhulu ngalaba abaphikisana leZANU-PF at times babefuna ukugetha i-attention yamanye amazwe ukuthi bebonakale ukuthi bona be babazama ukulwa lezani PF but bakuyenza ngendlela engaqondile ngoba babefuna abanye they are doing it for their own personal gains abantu yakwanisa ukuthi konke na affect i-adoption athi konke na ngiya-adapta ngiyenze so I'm being tortured or what a trap bekhulume izitori ezijeneyo kodwa kuyukuthi wena ufuna usizo ngale ukuthi bebone ngabaphandle kwelizwe ikakhulu ku-Europe labo-America khona ngalo ukuthi bona bese bekwanisa ukuthi khona be-get i-mileage yabo personally ukuthi khona begcwaliselele izifiso zabo
gqiba khonapho mlala
Manare I think one thing ofanele uyifunde enhlala ngitshela wangani bambezana ubana uzicabangele wedwa independently without being fed by i-media e-control i-government. Ngoba konke lokho esikhuluma ngakho kuyizinto eziphilayo. Ngitsho lama-fake adoptions esihlala sisizwa uhulumeni ekhuluma ngawo. Kazakawa-prove asibonise ukuthi bekukade kuyi-fake bekungekho.